kwenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma-taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi basebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Akusoze kubangele na ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele
njengoba ama-industry amaningi lapha esebenzisa amafutha lawa ikakhulu i-diesel uvame ukukhweza intengo yezinto ezitolweni. Ungananzelela uzabona ukuthi ku-production kusetshenziswa i-diesel eliningi kakhulu. Ku-transport siyakwazi ukuthi ololiwe khathesi kabasebenzi ngendlela esiyikhangelele ukuthi bengasebenza ngayo. So i-transport njalo uyabe usebenza i-diesel eliningi kakhulu. Wonke lawa ama-factors enza ukuthi intengo yama-products alapha eZimbabwe ibe phezulu kakhulu, njalo ukukhwela kwentengo ye-diesel ikakhulu wenza ukuthi intengo leyo layo iqonge ezitolweni ngoba ama-production costs ayabe ehigh. Ayisiyo ntengo yamagoods kuphela, lokunye esikusebenzisayo okunjenge airtime lamanye ama-services lawa siyawabona njalo befuna ukukhweza labo ngoba bayabe sebenzisa i-diesel kuma-base stations abo. So uzaphambanisa sibili intuthuko ye-economy ikakhulu sivela kundaba le e-corona.
Wona amafutha ezimota la asetholakala lula yini lezi nsuku?
Ngingathi mina amafutha asetholakala sibili nxa kuyukuthi ule US dollar. Amagarage athengisa ngeZimbabwean dollar malutshwane kakhulu, njalo khona ngale umagarage lawo amafutha ayabe engatholakali. Kodwa khathesi ngathi mina nxa ulayo i-US dollar esikwaziyo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe ngabala US dollar ngoba bahola amaZimbabwean dollars, i-fuel iyabe ikhona sibili njalo iyatholakala lula, uyabe kungela ndwendwe into ziyazihamba kahle. Kodwa sokusitsho ukuthi abantu abaningi abayabe befuna ukuthi bahambe kumbe benze ibhizinesi labo basendubekweni.